Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-31 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe uZulu uzavotela ibandla lezaphu na kukhetho lwama-by-elections njengoba ibandla le-CCC lingasoze lingene kulolu khetho.
Ukhetho lolu esiyakilo olwama by election asokhetho olulula. Sisi ukuthi kayingeni ukukhetho lolu ngamanga ngoba elunye lwabantu bakusisi bazaya bathe bazakontesta la ama election.
Icele lebandla le-MRP elikhokhelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo lithi selixotshe amalunga ebandla athi asexotshe umoyo lenye inkokheli.
Ukungaba kwenzile kwakuhambelani ke nesisekelo ke sethu sebandla njengemthokazi Republic Party. Ngaleso sizathu ke sithethe isinqumo sokuthi ke kufanele kube khona abanye esibamisayo ebandleni.
UZulu wesigaba semaNdebeleni elizweni jikelele uyanqoswa kuya emcimbini wokunanza impi yeGadade ngomgqibelo.
Angeke ngisho ngithi kukhona iziphathamandla zikahulumende esizinxusileyo zingaphansi kwengatsha leminyango yazo ekahulumende, kodwa ke sinxusile abantwana bonke bakamphakazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kambe uZulu uzavotela ibandla lezaphu na kukhetho lwama-by-elections njengoba ibandla le-CCC lingasoze lingene kukhetho lolu. Ukhetho lolu luzenziwa ezigabeni ezithi Beitbridge West, Binga North, Bulawayo South, Country Park, Lobengula Magwegwe, Lupane East, Mavuku Tafara, Mpophoma Mzilikazi, Lenketa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Josephat Mzaca Ngulube.
Ngibingelele abalaleli kuStudio 7. Ukhetho lolu esiyakilo olwama by election asokhetho olulula, njalo akula ukuthi iCCC ukuthi kayingeni ukukhetho lolu ngamanga ngoba elinye loluhlu elunye lwabantu bakusisi bazaya bathe bazakontesta la ama election. Njalo ngokubona kwami nxa kungena amabandla esibamanengi ngoba vele yona iCCC iza contest, ngoba la nxa utshaba ngesithi la ule piece enye uthwele enye piece eyale kuzaba nzima ukuthi la amabandla amanye angathola o angaphumelela ngoba isisiza ngena endinqala amabandla sengena amavoti aza dividedwa izano icini ngena phakathi eSNTBC winner ama constituents asoqiniso ukuthi isisisi kayingeni isisisi sidabu ke center elinye le faction yesisi iya context ama elections. So lokho kunzima ngoba ivoti yenzakala kobulawayo, ivoti yenzakala ekhaya, i protest vote ukuthi abantu bathi abafuni votele zano. So mbengafuna ukuvote zano bavotele iCCC, njalo sikhangela ukuthi abanye amabulungu eCCC athabanga kwezakala kwezinto kuzakwenza ukuthi njalo ngesikhathi nxa kube lokhetho lolothiwa ngama-by-election abantu abaningi abavoti, kuba linto okuthiwa ivote ebhathi. So angiboni ukuthi izaphu kumbi MRP ingathola anything engathola any seat ngoba nxa bengena abezaphu bengena lelinye leli enye le fashion yeCCC baza divide bayaqamula ama vote center izanu PF BC win.
Khona okungaba kubangela ukuthi abalwa impi yenkululeko labanye abalandela indlela eyathathwa ngayo ilizwe okufana lokuthi izanu PF lezaphu, kungani abantu bona labo bengasekeli ibandla lezaphu ekhona kathesi ekhokhelwa ngubaba uSibangelizwe Nkomo? Ubona ngani kubangelwa yini okwenza ukuthi banga voteli ibandla lezaphu
intofu zelinazelele kakhulu ukuthi iZANU-PF siya personalize ama ovethi amapolisa amasocha yikho singamangali ukuthi uvaleli usibonile ukuthi uvaleliyo appointi waba ex officio member yeZANU-PF lakathesi abantu abaningi ekhaya balambile and kuba nzima ukuthi baphumele egceke ya abantu abaningi bahlupheka bavictimizewa ngike ngabona sike sabona enye ividiyo umuntu wathi ichinga ethi ngithi zap ekhuluma inhlamba waphume sekhuluma sithi hey mina ngwezano abantu abaningi abantu abalwela impi besaba ukuthathelwa impentsheni zabo yikho kunzima ukuthi baphume egcekeni bavotele izap but ngokubona kwami izap ngokuya kwesikhathi kuyakubona nje ungaqiniseki kwamabandla la aphikisayo njenge-triple C ukuthi i-triple C kuthiwa nye abantu but ayila ama-structures ayilani into zakhona zicace izap yikho kathesi iwinile amasi kuma-councillors kuyatshengisa kuba ama-ovethi la abantu abayempini kunzima kibo ngoba kathesi abantu ekhaya basebenzele ukuthi okuya ethunjini kuphela ukuthi baphume legcekeni bathi bona sebesapoti usibangilizwe besaba ukuthi iphe zabo zingaqunywa ilezi zesiwovethi
lo ke ngumnumzana Josephat Mzacangulube olandela izombusazo ebekhuluma le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Icele lebandla leMRP elikhokhelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo lithi selixothe amalunga ebandla avethe asexotshe umoyo lenye inkokheli. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Veli Lemoyo wenze umhlangano lentatheli zindaba izolo kobulawayo lapho ayethule amagama alabo asebexotshiwe lalabo asebemiswe ukuba ngamalunga. Asizweni ke udaba olubanzi ngomnumzana silomnumzana Veli Lemoyo echasisa kabanzi.
Kusukela ke esikubiza sithi ke ngurule 16 sehle futhi ke siye kurule 5 mna khona ke kurule 11 norule 34 okungaba kwenzile kwakuhambelani ke nesisekelo ke sethu sebandla njengemthokazi Republic Party ngaleso sizatho ke sithethe isinqumo sokuthi ke kufanele kube khona abanye esibamisayo ebandleni sisuleke ubulungu babo ebandleni. Okuqala kunguThembisani Mfulo Ngathi Mpofu obe isimgcini isihlalo kweMathebeleland North sisithethe isinqumo sokuthi-ke akasayi kuba lilunga leMthwakazi Republic Party kusukela namhlanje. Kathi-ke uMtenda Chilombo naye futhi weMathebeleland North kuthi futhi yena-ke ube ngugcini isihlalo owentsha acting youth chairperson okusho ukuthi-ke bona laba esengithenga babetha-ke abangaphezulu abaselalungelo lokuthi-ke bangakhulumela ibandla leMthwakazi Republic Party futhi-ke kusukela namhlanje kabasavunyelwe ukuthi basebenziseke ama-emblem eMthwakazi Republic Party nakho konke-ke okugoqela-ke iziboniso zeMthwakazi Republic Party abaselalo ilungelo lokuthi baqhubekele phambili bebiza imihlangano ngaphansi kwebandla leMthwakazi Republic Party okwabo kuphele namhlanje. Sisiya phambili njalo-ke sikhangeleke ku-press release yabo abayenza mhlaka 1 October 2023. Kukhona futhi amanye amalunga abakhona-ke phakathi kwe-executive ye-NIC NIC abakhethwayo nabo. Kukhona abanye phakathi kwabo abathi bona kababandakanyi na yonke le nto eyenzakalayo ngoba bekhethwe bengazi. Babuya baza emphakathini bazigeza bathi bona abayisibo futhi-ke abaphatheki kulokho. Bese-ke ukuthi-ke laba abalandelayo senze lokuthana okuthiwa yi-provisional suspension abalalungelo lokuthi-ke baqhubeke bebiza imihlangano ilabo abalandelayo u-Edmond Xakagcwayo owasemathebeleni South, u-Eugene Ncube wakobulawayo ubembede Khumalo owasemathebeleni North, uSehlisile Ndebele semathebeleni North, u-Alick Moyo owasemathebeleni South, uQinyiwe Khumalo owasemathebeleni North noJabulani Sibanda owaseMidlands. Lawa amalunga wonke lawo aselalungile lokuthi angaqhubeka esebenzisa-ke imininingwana yebandla leMthwakazi Republic Party futhi abalawo amandla abanawo ukuthi bangaqhubekela phambili bebiza imihlangano njalo bebhala izindaba ezingaphansi kwelogo yeMthwakazi Republic Party. Laba engibaqambileyo abangu-7 kusakhangelisiswa-ke ngobulungu babo njalo lokuthi-ke ukuze bayefika-ke kwiniki bafika njani. Bese kuthi-ke mase kuhlolisisiwe lokho-ke sekuzathatha-ke izinqumo ngabo kubonakale ukuthi senza kanjani ngemva kokuyenza kama investigations wonke asabe senziwe.
Ungasitshela ukuthi kukhona yini okunye elikukhulumileyo emhlanganweni lo?
Okunye njalo futhi esiye sakhuluma ngakho ke lapha ke emhlanganweni okukhona ke e-press club. Siye sathinta ke njalo futhi ke okuhlanganisela ke udaba olwe international lobby. Esukhangele lapha kudaba lo international lobby ngumgangatho esesiwuthethe njengebandla leMthokazi Republic Party. Ikakhulu ke sikhangela ukuthi ke umumo walapha ekhaya uhamba njalo ungasivumeli kwezinye izinto ngenxa yemithetho thizene khona efakwe nguhulumende.
Alo ke ngumnumzana Veli Lomoyo isikhulumeli sebandla le-MRP ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Asenelisanga ukuzwa icele le-MRP elilamalunga okuthiwa asexotshiwe, kodwa sizaqhubeka ngemizamo yokukhulumisana labo ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba. Uzulu wesigaba semandebeleni lelizweni lonke jikelele uyanquswa ukuya emcimbini wokunanza impi yegadade ngomgqibelo. Impi le yenzakala ngomnyaka ka-1893 eMbembesi, lapho amabutho kaLobhengula adibana khona labelungu. Umcimbi lo owenziwa minyaka yonke lumnyaka uzenziwa ngomgqibelo nalo. Siqoqe lomunye wabaqoqa Limbizo, umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Sanibonani baba Gandhi, hayi siyabonga ithuba lelo sinike lona. Wona amalungiselelo awomcimbi okukhumbula amabutho awela laphayana eGadad uhamba kuhle kakhulu. Hamba kuhle kakhulu njalo nje futhi lokho esanxusa abantu bakethu ukuthi khona kaveze ngobuningi babo eGadade ku 30 km kusuka kobulawayo entaba zinduna. Siyanxusa abantu bonke ukuthi beze ngobuningi babo.
Ngokubona kwakho umcimbi walomnyaka uzabuhlukane njani lemcimbi yeminye iminyaka, njengoba siyabona amagwaliba angani agcwele endawana eziningi? Libona ungani uzabe ungumcimbi omkhulu na ukwedlula eminye iminyaka?
Lo mcimbi walonyaka 2023 ngibona sengathi uza kuba ngumcimbi omkhulu kakhulu, njengobana lokunxusa futhi abantu siqalise masinyane. Nxa siyaxoxa labantu, abantu abaningi balesifiso sokuthi baye khona eGadadi. Into kuphela ezasixaka kumbe ingaba yi-transport. Kodwa ke hayi, kukhanya ngani abantu bakithi kathe sebekujayela. Eminyakeni le kube kunzima kakhulu ngoba abantu abaningi bebengazi ukuthi kathi yona vele into othiwa iGadade kuyini. Kodwa kathe sukhanya ngani abantu sebekuzwisisa, sebezwisisa ukuthi iGadade yini. Sibona sengathi ngalokho kuzenza ukuthi khona kube lo mahluko omkhulu kakhulu kumcimbi, kumbe ngithi khona kuzikhumbuzo zonke ezedluleyo eZegadade.
Zikhona yini iziphathamandla zikahulumende elizinxusileyo?
Angeke ngisho ngithi kukhona iziphathamandla zikahulumende esizinxusileyo zingaphansi kwengatsha leminyango yazo ekahulumende. Kodwa ke sinxusile abantwana bonke bakamthakazi, sinxusile abantwana bonke abemathebenenland, sinxusile bonke abantu abafisa ukuthi babuye emcimbini wonani. Akekho nje singathi kodwa osebenza khona lo ngabe sechila ukuthi uzabuya. Kodwa ke wonke umuntu unxusiwe, sikhangelele futhi lokuthi kube lezinduna ezithile ezizaphatheka kuwona lo mcimbi. Ngokuvele ungumcimbi wezinduna phela wonani, ayisiwo umcimbi wethu, umcimbi wezinduna. Izinduna ziyanyenywa ukuthi zibuye lamabutho azo okuyingabantu babo, lamachiba azo. Siyabanxusa bonke ukuthi kabeze ngobuningi babo. Leyana indawo yindawo ebaluleke kakhulu, yindawo engekabani lobani, ngoba ngamabutho phela lawo analele laphayana. Kusho ukuthi umuzi munye lamunye ulegazi elilaphaya. So yikho sithi wonke umuntu kabe khona laphana. Siyabonga.
lathi siyabonga. Lo ke umnumzana Greta Vodloza Sibanda ongumunye wabaqoqa imbizo yokukhumbula impi yeGadade ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi osomabhizimusi abanengi belokhe befaka intengo yempahla yabo ngedola leMelika. Wona umthetho usithi kumele bafake lele Zimbabwe njalo lesilinganiso esiyabe sikhona mhlalokho i-exchange rate. Iphephandaba lobulembu eleNewZimbabwe.com lilodaba lokuthi owake waba ngumphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa uthi ozithi ngunobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu yindoda emadodeni. Kodwa uChinamasa ulandule ukuthi uChabangu usebenzelana lebandla lezano PF esithi uChabangu uyalizonda kakhulu ibandla lezano PF. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ngiyabingelela lami. Mina ngimangaliswa ngabantu besiNdebeleni bengaba basola uphugeni lo lo Chabangu. Kambe shuwa ngabantu abacabangayo kuhle ngamaNdebele esibabonayo okwenzakalayo eZimbabwe bakhuluma bephandle besengiyandi kwenye indawo. Unxawula kuzathi angena any office uzothiwa andinzwe ukhuluma ngesiNdebele. Ngumuntu weshololo khonapho. La makhansela lawa afika ngeke kuthenze njalo. Ukhansela wazini ngamaNdebele ngomkhuba wobulawayo. Mina abantu abelihambe lesibhedlela lelehlolo engqunduzeni elihlolwa uJabangu lo phugeni. Yini abantu abaphambeneyo siyalikwananga ngoba kalikhangeli ukuthi liyangabi lokuthi livela ngami. Ukuthi abantu abeni bazaba yini kusasa lilandaba lakho. Abantu abeni funa babe izigqili zamashona abebuya khwapha ezebuse ezethatha izikhundla. Ake lihlakaniphe manike livuke ebuthongweni. Lilethe khahla omama abaningi izo bakhuluma njalo nabanye abadala. Ujust lipho ngokukhuluma nje umuntu engacabanga engakhangelanga ukuthi kuyini. UJabangu uzama ukulungisa into embi. Esiyonakele wrong engazange ivunywe uTsongkrai engazange yenzwe umgabe. Umgabe loTsongkrai babekwazi kokona ngapha emathebeleni ngamaNdebele azabe khokhela nga ematonkeni kokhokhela amatonga. Kanti lina lifuna kube njani likholisa ukubuyela kuzo ngamashona le ngqondo efileyo ke liyekele ukukhuluma into engingasisebenziyo liyayangisa.
Ningelele Studio 7 ningelele abasakazi ningelele abalaleli ngibonge lomsebenzi wenu omuhle kangaka. Ngifuna ukuphendula laphana uSimayimane ngasidele kuthina ujwayele ukuthi kanje wayesebenzela iqembu le-apartheid lobandlululo yikho ekhuluma kanje thina amabhokobhoka siwasapotelayo ukuthi kule nto esiyitholayo okanjani sisapotele nje ukuthi indebe iza e-Afrika engasiwumaneli thina la ingathi imeseji yami ingafika kuye sijabulele nje ukuthi iza e-Afrika yikho esikujabuleleyo even ifika disiye e-Nigeria or isiya e-Rwanda or isiya kuphi kuphi as long ize e-Afrika yikho kwabe sikujabulela engazothi ngikhiphe isithunzi lapha and umuntu enza sikhitshe isithunzi ngenaloyi omunye onaloyi alele ezikhundleni ngabe kanje sizisapotele i-New Zealand ke
yes bingelele enkundleni basakaze sithi litshona njani ye kuyamangalisa ngoba izano ayithembi isade ayithembi i-AU ayithembi i-EU ayithembi ama-Americans kahle kahle kati yona izathemba bani ayithembi iZambia kahle kahle ithemba bani ngoba nje bona kula muntu abamthembayo ube siyazibuza ukuthi njengoba bona kungalabantu ababathembayo bona bayathembeka yi umbuzo khona kube sokufana labantu abanjengabo Chabangu. UChabangu akulanto oyilungisayo laphana udiliza ituthunyiwe nje kalazwelo ngoba abantu laba obakhiphayo bavotelwa ngabantu manje njengoba i-CCC ukhethwa ilungeneli yena etuzafaka abantu bakhe abazongena ngenkani ngempela ngempela ngumuntu osekela lelo qembu kumbe ngumuntu nje othunyiweyo siyakwazi lo ayisiyonto entsha baningi abantu ababuya laphana kuthi besenza ingathi bangabalandeli kodwa bezodiliza ngoba bayidili wayiqeda tu manje nampo sebebuya futhi sebezodiliza ithi ngoba into abayifunayo nje bafuna abantwana baseZimbabwe behlupheke besiya phambili yikho nje kwenziwa abochamalo labo Khalipani Phugeni ukuthi baphume nini uMD namhlanje sebevuka beyizikhulumeli uKhalipani Phugeni uhlale izikhulumeli zabantu bonke nje baseZimbabwe abawonayo futhi yiwo isinto esimangazayo
basakaze Studio 7 sanibonana ngihlale eDabeni Mandebele special bantu bakobulawayo maningakhohliswa ngumuntu ngoba yena enenzuzo itholayo kulokho okwenzayo usongezo noPhugeni balikhohlisa lento abayikhulumayo balikhohlisa ngoba bona bale mali abazitholayo kuzana uPF ukuthi bazodiliza into okuthiwa yi-opposition asokuqala usongezo loPhugeni bedilizayo i-opposition bebeku MDCT bayidilizile iphelile manje sebebuya ku-CCC bafuna ukuyidiliza futhi ngoba bethola imali kuzana bethengwa izana bona bayadla bayasuta le mdeni yabo bese bekhohlisa lina abantu bakobulawayo bavotile bayikhiphi izana uPF athi abayifuni izana uPF kobulawayo makungokuthi baqinisile lokho abakukhulumayo ukuthi bana bafuna umuntu aphathe lapho zalo lekhona urikholelweni uPrince Dubeko Sibanda ngoba uPrince Dubeko Sibanda ngwasebhinga eluphethe ebhinga kodwa laye urikholiwe waye emrikholilo ke yena kodwa bezokhuluma amanga lapha bethi bona bafuna umuntu aphathe lapho okukhulele khona ngamanga lawo leyo yipropaganda yabo ngoba befuna ukudla imali abazithola kuzana bethengwe izana besidla kuzana
hallo hallo sithi seven hallo hallo njani njani bakithi hayi sikhona hayi le ndoda lothiwa nguchabanga nguchabanga umbutha chabanga umbutha chabanga asuka lothi umhlobane ngokuvela ngathi hayi azabaya abantu bathengwa kubi manje bathengwa kubi manje engezinje so engezinje engazawone labathi thina sifuna inhlala kahle yena uyathini ukuthi ewone abathi abantu esidibene silele kakhulu into ekwehlupha alibathi vusile sikhambe lo ndoda lo abaye babokuvuma bethu right right akhona umntana into lezayenza hawe ngimuthethe sanjini
salibonana ku studio 7 hayi lokho esikukhuluma ngayo indaba kaShabangu lo Khalipani Phugeni siyamuzwa uKhalipani Phugeni uyazama la ukuthi ezilungiselele egoqa goqa abantu ezenza umuntu ongcwele engcwele akulanto ozasitshela yona thina Khalipani Phugeni wona nje into emele uhlale uyazi ukuthi sesikubone kudala ukuthi usobathuba uza roba abanye labanye abangakwaziyo kodwa abantu abayazi ipolitiki kahle hayi kuba ubahuke ngeke nje ubasobise ngento engekho wona usobathuba nje suvalavala ukuthi hey wena uyisulube hey uyakhulumela abantu hey wenzani hey ubizwe kuphi ayisebenza into yakho bawumuntu oqoqophelele impumelelo yaseZimbabwe ukuthi abantu baseZimbabwe bakhulule ke ngekuzivolve into zabo utshaba usobathuba la ukuthuba la ulithole ngoba ukuthi vele izalo yari aba elections izalo waloba kayirigaga aba elections ngabe yawina o free and fair kanti yekuthi ke kivuba into zabo tshaba kodwa ngoba la iyakwazi ukuthi ibusa ngenkani sithole iopportunity sisebenzise utshaba ukuthi idestroy vele ukudestroya so wena Khalipani Phugeni nje ukusho ukuthi uyasikhohlisa ukuthi uyavalavala yesu usitshela ukuthi ubafa ubuntu wasebashona lendi yesu ufukuze ezantwana ukumthwakazi kathi manje ukhulumela imthwakazi ufundale ku-3p uyabonakala nje wena futhi ukuthi ubuntu okabuva ayikho nje into yakho Khalipani Phugeni ungasirobhi thina nje usiboshele izinto alingazodlala iy'ngqondo zabantu lidi
iya ngibingelela emsakazweni Studio 7 bakwethu ngezwa abantu bayakomplaina abantu bakithi bakhala ngokuthi uChabanga urongo nobaba uPhugeni abantu asike sibhekeni madoda ake sike sibhekeni kahle ipolitiki singayikhi phezulu ipolitiki masingayikhini phezulu simisilimeleni iqiniso namhlanje asikutsheleni abantu asitsheleni abantu iqiniso ukuthi ngabe uJamisa ubusa kahle uyiphethe kahle i-CCC ngabe iyinkinga ezifana nalezi eyi-opposition enamandla esibhekelele ukuthi izokhiphizana PF ngabe azenzeki lezi zinkinga manje ukuthi uJamisa i-CCC uyiphethe ngeyakhe indlela njalo uyifake ephoketheni lakhe mangabe ufuna uhamba naye endlini angahamba naye endlini abuye naye ekuseni eofisini akekho umuntu ozomtshela i-CCC vele ngathi yakhe ingakho nibona nokuthi ufake ikhanda lakhe laphana kwilogo yephathi so yinto engekho right so abantu bazama ukuthi balungise into isancwebeka hayi ukuthi into mangabe siziyahoma yaba ukhonkolo ingasalungiseki bese kuthiwa abantu bese bekhala kanti sasibhekephi umuntu emosha sibhekile uShamisa ufuna uba nengqondo leyane embi leyane ukuthi ufuna ukubandlulula abantu ngizwile mina mayethu uChaba ngakamazi kodwa siyabona izithombe lakade abehamba bonke nanokuthi uhluleke ukupronounce igama likaChabangu bese ethena Twabangu Twabangu igama eliqala elifana nelakhe maliqala ekukhulumeni hayi ekuvaleni ekukhulumeni yini into namhlanje zathi Twabangu engabuthi Chabangu ngoba nenaye uqala ngokuthi Chamisa cha Chabangu Chamisa so why ethi Twabangu angithi yabona ukweyisa nje amandebelo uyeyisa into esingayifuni leyo nto le asiyifuni so bakwethu oshabang babheka babhekelela inhla imathebeleleni ngwababontu siyeyiswa
ya lokhuluma noThemba lana uThemba Spanda eish umnanga kuyazi usehlisa isithunzi ngiyazizwa nje news lana kuyakhulunywa nje bathi bona hey singazishaya singasikele ehohweni ngebhola yabona ukuthi usehlisa isithunzi lana nje South Africa sihleli khona eish athina basibhekela ngaphakathi kwamanzi vele basibhekela ngaphakathi kwamanzi abasasenza abantu mara ngiyezwa nje makube khuluma ukuthi ibandla lezanu PF libusayo yilipi lakhona ngoba izanu PF silo bandla libusa obani libusa obani eZimbabwe cela ukwazi nje ukuthi libusa bani eZimbabwe ngoba akula bandla libusayo lapha eZimbabwe alikho ibandla libusayo lapha
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, ibutho leIsrael libikwa lingenise ingxenye yalo kwele Palestine esigabeni seGaza lapho elilwisana lamabutho eHamas. Kodwa amanye amazwe abalisa lemelika abikwa engafuni ukuthi buthole Israel lingene mpela kwele Lebanon. Ubuhlaziya loludaba siqoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina mbona ngathi iAmerica iza kubisiya ixhasa amazwe omabili iUkraine le Israel ngoba angiboni ukuthi bayakwazi ukuthi bengiyekela iUkraine iwe ithathwe nguPutin sokusitsho ukuthi iRussia becomes strong again. Bafuna bona ukuba yisuperpower. So njengoba beyisuperpower nje kusho ukuthi bafuna ukuthi bahlale benjalo lokuthi nxa iUkraine ngehlulwa iRussia iAmerica sizibona ngani yona yiyo layo ehlulwe iRussia kodwa mbona ngani bayaqhubeka nje bewasupporta umabili lawo mazwe ngoba abafuni ukuthi behlulwe iRussia njengoba sizwa bekhuluma lokuthi khona ngapha ePalestine iRussia ilesandla so bazibona kwana ngokwabo besilwa leRussia mbona ukuthi bangavumi ukwehlulwa iRussia.
Manje nxa sikhangele wena ubona ungani umongameli obengaqeda udubo lolu olwempizo nalezi zombili iIsrael le Ukraine ngumongameli uphi ngokubona kwakho uTrump ubengenza ngcono na kulo Biden
lezi zempi eRussia leye Israel eUkraine ukuthi nguphi upresident obengenza ngcono ekuqedeni lezi zimpi. Mina mbona ngani uBiden uyazama. UTrump angisho siyamazi vele ukuthi akulanto ake ayenza yakhanya ihamba kuhle. Engxenye ye-Israel ubengaqina esenzela ukuthi athole amavoti lapha kuleli lizwe ngenxa ukuthi kuleli lizwe kulamaJuda lokuthi uBenjamin Netanyahu ngumngani wakhe. Kodwa Ukraine mbona ngani uBiden uTrump wayeza kweyela impi eUkraine esenzela ukuthi iRussia ikhulele iUkraine njengoba vele efavana engumngani kaPutin. Lapho izimpilo ezizombili mbona ngani umuntu ongazibamba kuhle uBiden kuphela uBiden lapha ngidanise khona ungidanise ngeIsrael uthi I think uphume wama kakhulu okwenza ukuthi iIsrael ibe negunya eliphezulu ekuthini indaba yakhona kabasafuni indaba ukukhulunywa kulanyule bona sebefuna ukubhidliza kungenxa yokuthi baphiwe igunya elikhulu. Kodwa hayi mbona ngani uBiden even ephambanisile khona lokhu kungangisudisanga kodwa mbona ngani nguye upresident obengenza ngcono kulo Trump. Ngiyabonga, bye.
Lathi siyabonga nkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazo ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseWashington State. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kambe uZulu uzavotela ibandla leZaphu na kukhetho lwamabhayi elections njengoba ibandla leCCC lingasoze lingene kulolu khetho. Icele lebandla leMRP elikhokhelwa umnumzana Mqondisi Moyo lithi seliqothe amalunga ebandla ayethe aseqothe umoyo lenye inkokheli. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye lamhlanje ntambama ngo 7:30.